Soku isika atisenda baku VOA Njebele.
Lami ngithatheleli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-19 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela oluqhamuke ensiza lasemadobo lapho kutshaywe khona abasekeli bebandla le-CCC lwesatshelwa ukuthi luzaveza sobala ukuthi kuzaba lodlakela olusabekayo kakhulu ukhetho lomnyaka ozayo.
Ukuchaya uManguyi sizukuthi uchaywe imoto ezizalo akusoze kube right. Umuntu is more than that. Kumbi gundwane kumbi inkukhu singayizwa ukuthi ichaywe imoto ezizalo PF, we are going to deal with them decisively.
Gambe uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha udaba lwegugurawundi luzaphumelela na?
Kungaba lendlela yokuqalisa ukulungisa le ndaba lokuletha ukuthi izilonde bezikhona qalisa ukuthi kube lendlela eyokuthi zelapheke njalo.
Ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezinkolo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED luthi luyakhula njalo soluthole amalunga amaningi kuzo zonke zoyisikhombisa iziqinti zalesi sigaba.
Asikafinyeleli enanini silifuna kodwa ke sesizamile ukuthi we mobilize, we talk to the servants of God. We are not only focusing on umongameli kuphela, but we are praying for the nation, for Zimbabwe to develop.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwesatshelwa ukuthi udlakela oluqhamuke insiza lasemadobo lapho okutshaywe khona abasekeli bebandla le-CCC kungaba kuveza sobala ukuthi kuzakuba lodlakela olusabekayo kukhetho lomnyaka ozayo. I-CCC ithi amalunga ayo atshaywe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF ezigabeni zombili ngesikhathi bekhankasela ama-by-elections akamanisipala aza kwenziwa ngayo nale impelasonto. Abalimele bagoqela amalunga edale lephalamende abomnumzana Daniel Molokele omele iwange East, umnumzana kucacaphulu owenkulumane lonkosikazi Jasmine Tofa omela iBulawayo yena onguye obhaqabulwe kabuhlungu. Ibandla lezanu PF liyakulandula lokhu lisithi ayisilo elidalelo ludlakela njalo lithi abasekeli balo yibo abachaywe ngamalunga e-CCC. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Kuda Hove.
Yiyo into edanisa ngokuba lokhetho kwelakithi leZimbabwe ukuthi phose nsuku zonke usukela isikhathi iZimbabwe yathola khona uzibuse uma kulokhetho udlakela kalukho khatshana. Yikho kuze kube yinto eyaziwayo ukuthi ngenyanga ezintathu kumbe ngenyanga eziyisithupha sesisiya kukhetho, abantu balokubaleka emzini yabo, abantu balokuthutha, abantu balokucatsha, especially labo bantu abasupporta kumbe abamela izikhundla labe besebenzelana leqembu lenkululeko kumbe leqembu eliphikisayo ele-CCC kathesi. Bajayele ukubaleka emzini yabo ngoba bayabe besesabela impilo zabo, besabela le-safety yemuli zabo. Ngakho-ke udlakela unfortunately soluyi-part of ama-elections eZimbabwe. Sekudingeka ukuthi kutshintshwe leyo ngqondo kubantu ababusayo amaqembu awe-politics nakanye kuma-supporters, ngoba ama-supporters yiwo ekugcineni asetshenziswayo ukuthi echaye abanye babo, achaye amanye ama-Zimbabweans, kubangwa zona lezo zikhundla eziyabe zikhona ngalolo lokhetho. Yikho ngithi ama-structures akhona, imithetho ikhona, amapolisa akhona, ama-commission, ama-electoral commission akhona, kodwa konke lokho akusebenzi umsebenzi wakho ngoba kuyinto nje eyaziwayo ukuthi kuyabe kule qembu eliphushayo ukuthi kube lomsindo.
Amakomishini akhona ungathi asilela ngapi njalo kuyina mele akwenze ukuze kwenqatshelwe udlakela olunje sikhangela lapha e Peace and Reconciliation Commission kanye labo Human Rights Commission.
Into yokuqala enkulu eshotayo ukuthi lawo ma-commission kawazimelanga, kawalayo i-independence, yikho awakho esingathi a-neutral, awakho neutral. Ajayele ukwenza izinqumo, ukuthatha izinqumo ezisupporta iqembu elibusayo leZANU-PF. And into eyenza kube njalo kuyukuthi abantu abayibo abangama-commissioner abahlala kuwona lawo ma-commission kungabantu abakhethwa ngumnankagongo kwakhe. Yeye kungabe kule ndlela yokwenza ama-public interviews, kungabe kule ndlela yokuthi loba ngubani nga-applyela leso sikhundla. Kodwa iqiniso yokuthi amandla asezandleni zikamnankagwa uku-appointa, asezandleni zikamnankagwa ukuxotsha ama-commissioner. Ngakho-ke kungaba into ekuthi akula independence, akula neutrality ukuthi lawo ma-commission asebenza ngokuphelela. Yikho-ke izenzo zawo, izinqumo zawo, konke ama-commissioner akwenzayo kusekela izifiso zeZANU-PF.
Lo-ke ngumnumzana Kudahobe igqwetha elicubungula ezombusazwe. Kusenjalo abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party bathi abebandla leZANU-PF bengaqhubeka ngodlakela bazaphindisela. Umgcini sihlalo wabatsha kubandla leli umnumzana Mudenda Chilumbo ufunge wagomela wathi abeZANU-PF bengalokotha bahlasele amalunga ebandla leMRP bazawukhomba olotshwala.
Ngiyabonga baba Chris, ngizwile umnankagwa simbonile ese State House yekobulawayo ekhuluma ngendaba yeGugground. Thina sithi akula muntu olemvumo ekuhlalela udaba lweGugground onguye o-implicated into the case, aso ndaba yamachief. Le is a political issue because it was politically motivated, and asingeke samvumela umnankagwa ayenze konoko. Konoko akwenzayo is a violation of ama international laws, and angeke samvumela. And khonokho akwenzileyo ama-chief lawa athi wona afuna ukuzoyihlalela indaba le, ngifuna ukubatshela ukuthi i-MRP chairperson mina okhokhela ugatsha lwabatsha ngithi udaba lolu kuzalwenzela ezulwini, kuzalwenzela ezulwini. Ama-chief lawa i-meeting, ama-public hearing bazakwenzela ezulwini, nothi lapha phansi. We are deploying our youth to act counter to this.
Nxa sikhangele udaba lokutshaywa kwabantu eMathebeleland South phambilini kokhetho, ungathini wena ngakho lokho? Njalo ubona ungathi ukhetho oluzayo luza kuba lunjani?
Sithi thina hayi batshaya nina be-CCC, nxa lifuna ukubona ukuthi lizwe kumbi i-dictatorship ikhitshwa njani, tshayanini ukutshaya abantu be-MRP bele-radio bele-campaign. Lilamanga izana ngeke iyasilanda thina. We'll deal with them decisively, we'll deal with them with equal measure. Kabakuzame kithi thina ku-MRP, kabaqiphelele ku-CCC lapho ukulombuso wemashona, nothi ku-MRP. Ukutshaya uMangoyi sizwa ukuthi utshaywe yimoto yeZANU akusoze kube right. Umuntu is more than that. Kumbi igundwane kumbi inkukhu singayizwa ukuthi itshaywe yimoto yeZANU-PF, we are going to deal with them decisively.
Lo-ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo, umkhokheli wabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party, obexoxa ecingweni leStudio 7 esebhinga. Kambe uhlelo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha kudaba lweGugurawundi luzaphumelela na? Lo ngumbuzo osemlonyeni wabanengi kulandela ukuphawulwa kohlelo lokukhumisana umlotha ukuthiwa luzakhokhelwa zinduna zomdabu. Abanye bathi lokhu ikudinga nje usekelo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo okwenziwa ngumongameli Mnangagwa. Kodwa umfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeChristian Alliance uthi lolu hlelo lungaphumelela nxa kungalandelwa indlela oluhlelwe ngayo ngabezwe izinduna eziphiwe leli qetsha ukuthi zilungise lolu daba.
Singakhangela imbali yalindaba yombhuqazwe eGoground sikhangela ukuthi kusukela ukwenzakala kwayo dala ma-1983 osokuze kuphose kusinike 40 years siseduzane layo. Kutsho ukuthi ngokokuqala ukuba uhulumende kube logwalo lapho esingananzelela khona ukuba uhulumende uyavuma ukuba lento yenzakala njalo kule mzamo yokuzama ukuthi kwenziwe olunye ulutho ukuze kulungise le ndaba. Lokho kunekwakusenzakala kusiba lesifiso kodwa lolu hlelo osolukhokhelwa zinduna siyananzelela ukuthi lungabe lusinika ke esingathi kumbe isisekelo sokuqalisa ukulungisa lolu daba. Bengikhangela ugwalo lwabo oluzabe lubancedisa ukuthi bazasebenza njani olokuqala lolaba lukhiphileyo. Umbona luyatshengisa njalo ukuthi lindaba bafuna ukuthi izinduna yebo ziyabe zikhokhela kodwa bakhangelela ukuthi kube labafundisi, bakhangelela ukuthi kube labane lezinye inkokheli eziyabe zikhona ezigabeni ezehlukeneyo ezingabancedisa zibaxhase. Ngakho ke ambona ukuzaba umsebenzi wezintuna kuphela kodwa kuyaba umsebenzi wesigaba sonke. Ngakho ke ngalokhu kungalandelwa ngaleyo ndlela mbona ngani kuyaletha ukuthi kube lethuba lokuba lolu daba kube le ndlela olungasetshenziswa ngalo. Njalo into eqakathekileyo izabe iyukuthi kucace ukuthi kambe zona izintuna ekugcineni kukhangelelweni, kukhangelelwe ukuthi zikhiphe nje esingathi i-report eyokuthi abantu batheni kumbe zizakhipha njalo ukuthi njengoba abantu sebekhulumela indaba ngalindlela kungcono kube lama recommendations ukuthi kusetshenzwe kwenziwe lokhu lalokhu lalokhu okuzayenza ukuthi uhulumende enze olunye ulutho. Nanzelela ukuthi uhulumende uthi nxa sikhangela indaba yezithupha indaba zama death certificate usethi kuyinto avele sesithi sefuna uqalisa ukuyenza uyisebenza. Njalo singakhangelisisa ukuthi qhala kule zinto eziningi ezingathi ezilule ezingadinga imali ezingenziwa nguhulumende kwenze ukuthi lolu daba tholakala ukuthi abantu baye phambili.
Indlela ukwenziwa ngayo le yokuthiwa abezomdabu izinduna yibo abayalandela bekhulumisana lozulu ubona ngani kuzaphumelela yini lo kumbe ngakwakhethwa abanye abantu abangayisibo izinduna?
Ngokuzwa kwami ngiyakholwa ukuba izinduna lazo zisalungisa ukuba uhlelo lolu bazalwenza isikhathi esingakanani nini luyaqalisa nini. Bona ngani lokhuyana sokusezandleni zazo izinduna ukuba zikulungise. Ngakho-ke kuyamele engxenye sike sibe le esingathi banikeni ithuba mbijani ukuthi size ukuthi bona balungiseni. Kungabe kusese ngathi early kumbe singabe siphangise kakhulu ukuthi siphawule ukuthi hayi kuzokwehlula. Asikeni sibanike ithuba lokuba benze amaplani abo, benze amacebo abo konke sibe kwazi ukuthi hayi baplane lokhu ngalindlela langalindlela. Kuzaba lula-ke ukuthi sesingakhuluma ukuthi nxa kunje ngxevela kusoze kusebenze. Nxa kunje ngxevela kuzasebenza. Benanzelela ukuthi zona induna kodwa zisesigabeni esihle sokuthi nxa bengasebenza lo muntu wonke kusetshenzwe kungaba le ndlela yokuqalisa ukulungisa le ndaba lokuletha ukuthi izilonda ebezikhona qalise ukuthi kube le ndlela eyokuthi zelapheke njalo lokuthi abantu bakwanise ukubhodla bakhulume ngale ndaba.
Alo-ke ngumfundisi uSenis Banda, isikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezenkolo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED olweMatabeleland North olubunjwe ngenyanga edluleyo luthi luyakhula njalo soluthwele amalunga amanengi kuzo zonke zoyisikhombisa iziqinti zalesi sigaba. Obona ukuqoqwa kwenhlelo kulolu gatsha umnumzana Damuka Nyoni ongumfundisi wenkonzo yePentecostal Church of God eLubane uchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okunenge ngenjongo yalinhlanganiso.
Ama structures that I collect and every day because wherever I am going or we are address abantu because you know abantu babefuna ukuzwela from the horse's mouth ukuthi lichumayela ivangeli elinjani. Asikafinyeleli enanini silifunayo kodwa ke sesizamile ukuthi we mobilize, we talk to servants of God. We are not only focusing on umongameli kuphela but we are praying for the nation, for Zimbabwe to develop ifuna abantu abayithandazelayo, for iZimbabwe ukuthi ibe lokuthula
ukukhula ifuna abantu abayithandazelayo. So that is what we are looking forward for, ukuthi khona let Zimbabwe even a peace. We are approaching my elections. Kufuna servants of God. We are going to stand on the gap. Bekwanise ukuma bekhulumisane labantu. Sina singabantu bokuthula. We are saying people, hey, asibe yithi singahlekwa ngamanye amazwi ukuthi eZimbabwe ayihlelekanga, eZimbabwe ayela ukuthula. We are not forcing anyone. Ungezwa umuntu esithi ukuthi akhona abafundi sebebamba abantu ngodlami ukuthi bebuyele okhuzeni. Umbuzo ombuzo wona ukuthi kungenxa yani sikhethe ukuthi sisekele o sikhase ubaba uMnangagwa. Simkhasa ngemthandazo ngoba ke kungumsebenzi wethu thina esawunikezwa nguNkulunkulu ukuthi sifuze siwakhulekele amakhosi omhlaba. Kungakhathalekile ukuthi okhona ngaleso sikhathi ungubani, but kuyadingakala ukuthi khona, whether we like it or not, into esalayo ukuthi kathesi he is the president of the Republic of Zimbabwe. Siyavunyelwa iBhayibheli, ungabala uRomans ngu-13:7, iyakhuluma ngokuthi kasizehlise. So ngezinye indlela thina sizehlisela kuye, siyazehlisa kumbe ngusobhuku okhona esigabeni, siyazehlisela kulowo sobhuku ngenxa yani? Ngenxa yokuthi nguye okhona osiphethe osikhola ngaleso sikhathi.
Bakhona abamsolayo uMongameli Mnangagwa besithi uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu. Kukanti abanye eMathebeleland belokhu bemsola ngodaba lwe-Gugurawond. Lithini njengabafundisi beMathebeleland ngalokho?
Abantu bengafuna ukukhuluma iqiniso. Ziningi into esikwanisa ukuzikhombela esesizibonile ezenzakalayo ezikhushwa nguye. Ngingafuna ukuthi ngubonise nje into ezimbili ezintathu. Ungakhangela eMathebeleland no silegwa idamu elegwa iShangani elasungulwa ngo-1904, but kathesi kuthe khona ngokuba kwakhe. If you go there, you see the improvement, the development that is there. Okwesibili, ngikhuluma ngeMathebeleland North, angikhulumi ngenye indawo, ngikhangele eMathebeleland kuphela. Hamba eLupane Provincial Hospital kathesi, uyefika khonaphana, you see ukuthi zikhona into ezenzakalayo. So ukuthi umuntu vele enangayesezitshela ukuthi vele into le engayithandi, uyahlala vele engayithandi. Then the issue of iGugurawond, izinduna zibesihlangene ngoba zanikezwa lawa amandla ukuthi kababonisane ukuthi kuyini okungayenziwa, khulunyiswane labantu, kukhunyiswane umlotha, abantu bebuyeke behlanganisa amakhanda. So as a servant of God, lathi siyangena khonapho ukuthi sincedisane labantu.
Lo ke ngumnumzana Damuka Nyoni ongumfundisi wenkonzo yePentecostal Church of God eLupane obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amatitshala amaningi izolo abanjwe ngamandla ukuthi aye emhlanganweni wokuxhasa umongameli Emmerson Mnangagwa othiwa Teachers for Economic Development eHarare. Leli phephandaba libika ukuba izikolo zibanjwe ngamandla ukuthi zihlawule $10 ngasikolo sinye emhlanganweni lo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi idale le-cabinet livumelane ukuthi isisebenzi esithola imali ephansi elizweni jikelele kumele ibe ngamadola alikhulu lengxenye $150 ngenyanga, ibhadalwa ngedola leZimbabwe kodwa ngesilinganiso esiyabe sikhona ngaleso sikhathi esedola leMelika. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani? Siyabingelela abasakazi bethu nje bonke, ngingasoze ngiqambe ngamagama, siyalithanda. Igama lami uRichard Dube, ngikhomenta ze-South Africa. Ngibuye ngixolise ukukhulumela ngifoti lo anode khona abasakazi. Kungani bethi abasolwa bezanu PF? Vele umuntu uma engakatholakala elicala umagistrate, umsakazi akufuzanga etule icala. Njalo kunye bafowethu, asikwazi ukuthi singenza kanjani ngebandla lezanu PF ngoba kuyacaca ukuthi plus yakula mbuse nga uthola kuyenzakala nje yakho lo tshwangirayo wayelwake tufunilizwe but kwayehlula la ku-triple sik yakhanya ukuthi angeke silithole lizwe bafowethu. Manje siyayenza kanjani ngoba e-South Africa siyahlupheka, eZimbabwe lakho sithole nzima. So bafowethu, asazi ukuthi senze kanjani. Sicele simthandaze uNkulunkulu athi ngangingenele elizweni laseZimbabwe ke tshintshe, sithole nzima e-South Africa, sithole nzima eZimbabwe pho sizabhibhelela ku. Ngiyabonga bafowethu be-Studio 7.
Salibonani, salibonani baphathi bohlelo linjani ku-Studio 7, hayi nasithi ukuthoko oza ngihlelo lesinika zona umihla lamalanga. Sike sikhulume ngabantu laba abezanu laba. Abantu bezanu laba abenza izinto kambe bexabana labantu beceda lapho beyale ogawule laba bonke labo chuma. Abalanhlonini ngezinto abazenzayo. Nanke lamapolisa la eZimbabwe lawa bathi ngama ZRP. Lazo akusela amapolisa othwa ama ZRP. Kusithi iZimbabwe Republic Police sokuyikutsho kuphela. Leyo izanu Republic Police singoba into abayenzayo sebesebenza bengaphansi komthetho ezana, abasalweli lizwe balweli izana. Lamhlanje abantu laba abachaye balimala ngakulimela bezana, umnangagwa ngadale bathuma ukuthi gijimani libopha abantu laba abakwenzileyo. Kodwa ngendlela yokuthi izanu yebo elimaza abantu betriphusiko kuyanyathelwa, kuyanyathelwa. Nangu selihlo abathuma ukuthi abayimangala abantu bezanu laba, hayi sesidiniwe ngabo thina. Kodwa belibambe lingatshoni, linye ilanga labo lizabajonela, lizabajonela sibili. Ngithanda li audio yami ukuthi ibalwe ivulwe sibili ukuthi abantu beyilalele okukhulumayo engumcijo kamkhwanazi. Hayi zani usikhathele ngani mina ngakho, asikhathele into eliyenza emhlabeni, hayi sesikhathele. Kungani libe ngelanhloni ngento abayenzayo?
Salubonani, salubonani ku-Studio 7, salubonani, salubonani lonke abasakazi linjani. Ayibona indaba kamnangagwe le afuna ukuyenza lapha kithi la, asondaba e-right le. Amatshona afuna ukudlala ngathi la, bazala ngengqondo zethu. Induna lezi zingavuma ukuthi zona kube zezithatha udaba lombhoqozo e-ground lezi. Aziboni ziyasetshenziswa, siyasala siyizilima thina. Vele lokhu kufuna International Criminal Court lokhu. Yikho kufunakala thina sifuna i-Truth Commission, TRC, yesiyifunayo.
Kubo bonke abantu abalalela Studio 7 labasakazi, indaba yegugura hundi le indaba ehluphayo ngempela. Umuntu angagwasibile kalaye imandate yokuthi abe lezinduna zakhe already sengisizo abantu abanjengo Fortune Chamirumbira, abantu esibaziyo ukuthi ngabezayo sebethi bale method abaza kumbe i-structure sama questions abaza izinduna ezizabuza ngayo abantu. Into esihlalele phansi ngabantu bezano bayehlela ukuthi imele ibe so ukuthi impendulo zibe kanje kanye. Asikufundi thina abanye sasinda kuye ground. Ya ngabotshwa mina ngahlala eKafusi 3 months, ngikatswa ngaba le mani ngilama multiple fractures. Ngasuka another 3 months ngisebhalakwe. The day ngisukile ebhalakwe ngaya e-stops camp ngayachiswa khona. Ngiye kuchisweni kwami ngase mphuma ke lapho umhla khona lokho ngiqeda ukuchiswa around 3 p.m. sengihanjiswa eGwanda lapho engasuka ngareleasewa khona ku old police camp. Yikho hayi indaba yabo yabo mnangagwa ile gukuraund le ayisiphathi kahle, ivele kayimelanga ekube njalo. Mnangagwa vele kayiphume kuyo. Lezi nduna lazo zingathengisiwe nxa zizinduna zabantu, aziphume kuyo. Ikakhulukazi uFortune Charumbira lo seqalisa ukuthi bale structure sama questions abazabuza ngayo. Ya hayi sikufuni lokho, ngudube lo eGwanda.
Linjani bantu bakho Studio 7, linjani? Siyabonga ngezindaba elisilethela zona. Ngifuna ukukhuluma ngezinduna lezi esezithengiswe izulu lomhlaba ngumnangagwa umbulali. Zinduna labo sobhuku, yekani ukuzifaka enkingeni elingayaziyo. Yekani ukuthatha imali kamnangagwa lithi lizolungisa izinto elingazaziyo, elingazange lizitshelwe ngesikhathi beziplana langesikhathi bezenza, lingazifaki entweni lezo. Yekani ngoba zizolihlupha lezi zinto.
Yebo bantu bakithi Studio 7, hayi impilo inzima madoda ezweni lethu. Kuthi asithatha siyaphila ngokutshaya kuphela. Kuyazi kufanele ufike isikhathi sokuthi lathi siyayisaba isigazi. Kala ababulawa igugrawundi babeyizithutha yini, andaba ababebulawa bengalala ukuthi ezandleni. La bantu impela abafuni ukuyekelelwa, bafuna ukuhlaselwa noma behlasela nje. Kuthi uma kuwukuthi kulelo kuzele naleyo yamabhayi original lawo, abantu besiyakuhamba bezilungiselele befihlile. Mina ngambona abana kwaZulu, amaZulu befihla imikhonto etsha olokuzini, befihla imikhonto embelweni. Uma isuka bekhwathi imikhonto emqubeni kugwazwana, into efanele yenziwe vele ukuthi sona sisi sizabuyela emuva ilizwe la lathi ngelethu fokofo lentombi angeke usincede ngalutho mahlabizulu ngiyalitshela impela umuntu okhulumayo la ngumaphosa endaweni yakondolwane ngiyabonga
salibonani salibonani kustudio 7 salibonani ngiyalikhulumisa ngiyalikhulumisa into emangalisayo mina ukuthi kanti indaba abantu bezwana bevala ukuthi abantu besisibe campaign bebesilwa bebachaya besenzenja hambe kababona ukuthi kwenza kwabo khonoko yokutshengisa ukuthi bona babusa ngodlame vele ilizwe leli balithatha ngodlame abakhululekanga kade indaba beabakhululi labo bekhululeke nxa bethi babadlile kubonakala ukuthi babadlile ngoba bakhululekile manje nxa bebavalela bebachaya besenzenjani kade abanye basezibhedlela akuphela kuyacaca ukuthi vele bona abawini bona bansara babamba ngodlame akukho rayithi lokho ngikhuluma ngikhona lapha etholotho
ye hayi uyazi kwesinye isikhathi ungazenzona zathi uhlakaniphile kodwa wathi ngelinilango uzobathola ontanga yabo ikakhulu indaba le eyenziwa nguprezidenti wezimbabwe uEmmerson Mnangagwa le uthi udaba lwegugurawundi ubulala abantu qedapho yena esebuya sesithi udaba lolo kumele luphathwe so kahle kahle wabo lozenza yena ngani uhlakaniphile kahle kahle phela ungatshaywa umuntu qedapho indaba yakho le njengoba sengutshayile kumele ukuthi siyiphathe so indaba leyi kayidingi Mnangagwa leZANU-PF ugawule labo Mnangagwa indaba leyi kufuneka i-international court ibe yiyo ephatha udaba lwegugurawundi ngoba Mnangagwa akazange wafelwa isihlobo sakhe nguye owayithumela abantu ukuthi bezobulala abanye abantu so indaba leyi ukulunga kwayo ukuthi luphathwe i-international court of justice ababulala abantu bebotshwe abantu labo babulala izihlobo zabo bebonakala ukuthi babhadalwa njani njalo bekhulume into abayifuna ukuthi bafuna ukuthi kwezwe so babefuna ukuthi bafuna ukuphuma eZimbabwe amazwe ehlukane yikho lokhu ngoba anti kulapha kufuneka isinqumo ukuthi abantu betsho ukuthi bafuna into enjani singathi umuntu ongumbulale owayebulala abantu ebesebuya lama-solution egugurawundi hayi ayisebenzi njalo ayisebenzi njalo bantu bezanupiwe siyabona
lawoke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC yabo
isikhathi iso esesidliwe ngumango ikuze isikhathi savumi ke ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo udlakela oluqhamuke einsiza lasemantobo lapho okuchaywe khona abasekeli bemandla leCCC lwase lungaba luveza na ukuthi ukhetho oluzayo luzaba lodlakela olwesabekayo na gambe uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha kudabalwe gugurawundi luzaphumelela na sibe lendaba njalo yokuthi ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezinkonzo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED luyakhula njalo soluqhelile esigabeni seMathebelele and North yesixoxeke lomunye wabenhlanganiso yonale hayi njengoba ngichilo ke isikhathi sethu yiso sesidliwe ngumangoya singasavumi ukuba siqhubeke sisonke liyanelisa njalo ukusithola ebulenjini ku www.voandebele.com liyanelisa njalo ulalela ezinye indaba zethu ngo 7:30 ntambama igama lami ngu Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.